Umphathi isikolo weMinda High School uMnumzana Nokhen Namambi ubike ukuthi abafundi abangamajumi amabili batholakale belegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kule viki. Encwadini ayibhalela abazali, uNamambi uveze ukuthi akula ngitsho loyedwa kulabo abatholakale belalo asebenezitshengiselo zokuthi bayagula, kodwa lesi sikolo sesivaliwe kwe-quarantine, kungakho abafundi bengasoze bavunyelwa ukuya emakhaya lamhla lapho kuvalwa isikolo. Uthi abafundi kuzamele bahlale isikolo phose iviki ukuze lapho bephuma isikolo sokulesiqiniseko sokuthi kabalalo igciwane okulakho kudala ukuthi badlalele ikhisimusi besesikolo ngolwesihlanu kuviki ezayo. UMnumzana Clayton Phiro eMatobo ngumzali usola ababalisi athi kabanakekele abafundi lapho besesikolo.
Mbona yakhulu bona ababalisi abakho street sibili ekulandeleni ama-regulations wala ayithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize abanamamask. Yes, uhulumende laye ulamaphutha laphana lalaphana, but ama-measures amaningi nde ufuze ukukhuthaza amatitshi ukuthi abe serious alandele iziqondiso zonke eze-COVID eze-WHO.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Thapson Nganunu Spanda yena usola uhulumende.
Ngempela sasikubonile lokhu ngaphambilini, samcebisa uhulumende ukuthi akulunganga njalo kayisiyo indlela eqondileyo eyokuvula izikolo masinya, kodwa uhulumende kazange asilalele. Sokusobala ukuthi sasikukhuluma yiko kanye okwenzakalayo. Yikho ke sikunanzelelayo ukuthi lapha abantwana sebephosele kusifo esiza kuthi sibagcine beyizigcili zalo mkhuhlane kwesikhathi eside.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Kane Mathema uthi isikolo sizavulwa mhlazini ngoZibandlela omnyaka ozayo ka-2021 lanxa uZulu efisa ukuthi ngawo kuyamiwa kancane ngoba lokhu liqonga inani lezifundi ezihlaselwe yi-COVID-19. Embikweni oyethulwe nguMnumzana Mathema wokufisela abafundi lababalisi ikhisimusi elithukela uthi izikole ezifika phose amajumi amahlanu 49 zihlaselwe ligciwane le-coronavirus kulandela ukuvulwa kwazo, kodwa uthi benelisile ukulisana lalo. Izikolo ezinjengemthabezi, John Talak, Matopo lezinye nezinye zezikolo ezihlaselwe yi-coronavirus ekuvuleni kwazo kunanga ezintathu ezedlulileyo emhlubulweni emaNdebeleni sebedlula inkulungwane yodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMatabeleland South. Kulabagulayo kwamanje abaphose bafika amakhulu amathathu 289. Leli nani libonakale liqonga kunyanga ezimbili ezidlulileyo ikakhulu emhlubulweni emaNdebeleni wonke okuqela idolobho lakoBulawayo kanye lasenkabazwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.